Hayi, thina esikubonayo njengebandla ele-MDCT ukuthi eHarare East kade behluphana bona bezanu bodwa, njengoba likwazi ukuthi khona thina asikho kuma-elections akhona la ama-by-elections. Sathi hayi, bekelani bake bayenze ngoba kule ukuthi khona zilungiswe. So sibona behluphana bebodwa bona ngokwabo zanu nezanu.
Ye, mnumzana Malinga, njengokutho kukamoyo lapha sibona ungani akumanga kuhle kubandla lezanu PF kuma by elections la, ungathini wena ukubona kwa
ama by election newethu wonke ame kuhle aconductwa through ama PCC abantu bayafaka ama yabo PCC ikhangela ama ihluza ama CV lawa ibona ukuthi umuntu ongcono ngamelela ibandla ngabani ngaba qualifyayo. Nxa kusuka lapho kungena ama primary election, and primary election akujayelanga ngavele ukuthi iyenze ama candidate abe mabili kube le tie, and yinto esayenzayo ilizwe lonke. Coming to Harare East, Harare East kwaba nje i case yabantu aba misguided njengoba lakho endlini la ku MDCT, even endlini ngakhaya kumbe noma echurch ungathola umunye umuntu oyabe phikisana lokuyabe kufanele kwenziwe okuyikho right. Ubaba uPresident Mugabe uqondisile lokhu ngevili lephekileyo ngokuthuma ubaba uMnangagwa ukuthi etshela abantwana ukuthi hayi, njengabadala esikurecognizayo thina vele njengeparty edemocratic iZanu PF, yikuthi oyabe winile election nguye umuntu ohamba aye representa iZanu PF. Yikho labona umkubhe wasuka waye wayengena ngoba abagangileyo basebenzama ukufohlisa ithole elingayisilo ufuze libe khona.
Ya, mnumzana Moyo, njengokutsho kwakho ukuthi lina lasithedele emuva lathi hayi asingeni kukhetho lolu, ungasichasisa nje ngamafitshane ukuthi indawo ezinjengebulawayo lapho belivele lilo sekelo khona kakhulu kanti kungani lakho lingancintisanga?
Na okwenza ukuthi khona singancedise ngoba opresident wethu was on record esela abantu ilizwe lonke ukuthi thina esekuyenza ukuthi khona singangeni yibugeni ezwa iZanu PF. iZanu PF ivele kayenzi elekshini yokuthi umuntu wonke athabe. Yebo, siyakwazi ukuthi bona akula muntu ongathabisa umuntu wonke, kodwa i-rigging yabo isegcekeni and siyakwazi ukuthi bariga njani. Isikhathi esiningi sihlala siloko sikhala. So sibona lapha i-Congress yathi yaphuma le resolution yokuthi khona izeyingasiyini ma-election akhona kabayeze bodwa xa besivumela lawo ma-election. And lapha kuqalisa nje esikuyenzayo ukuthi khona siqalisele khonapho siya phambili. Ivele asifuni khona ukuva nxa bona berigana bodwa bona ngokwabo, what more about abanye abantu? So thina khonokho sabo ukuthi khona kuvela kusebenza. Yikudlalisa isikhathi, ukucisha isikhathi sabantu. Kungono sithi sibisane imisebenzi izinto ezenza ukuthi khona i-election for sure.
Nanto ke udaba mnumzana Malinga uyakhuluma lapho baba ukuthi kule rigging.
Yeah, imzili. I-rigging le yakhuluma ngayo lami yamast ivela ngoba ama-seats onalawa esiwa-contesta, ama-seats ekade bewawinile bona. Wonke ama-seats lawa. Ama-seats abawawinile kuqala ngoba bebele nto okuthiwa yi-area yabo okuthiwa yi-stronghold lapha abavele balabangani baba babathanda khona. But in the last couple of months, ZANU-PF ibilokhu igain support yabantu. Labona even ama-election ka-2005-2008 besilokhu sigain ama-support lapha kuma-stronghold abo, silokhu sibandla. And mina even ngiwumuntu olengqondo nginje, so kungathiwa ngingene ku-ring lo Mike Tyson vela ngiqumi khonapha. And babonile abaMDC ukuthi iZANU-PF iyasitshaya, labo njengoba bengabantu abacabanga mbijana babona ukuthi hayi lapha bayasitshaya siyekele ukungena kwi-election. Yinto ekhona buda akulo kunye, akula muntu ongasuka ongangene ku-ring lo Mike Tyson noma upromise 20 million vele yabo ukwazi ukuthi yamncane umhlathi.
Unanso phela indaba mnumzana Moyo, kuthiwa bayamthanda umuntu njalo akula rigging.
ZANU-PF isegcekeni umuntu wonke weZimbabwe uyakwazi labo bayazikhulumela sihlangana nabo kunapho mzala bethu kenapho.
Ungabaqamba ngamabizo?
Hello,
ungabaqamba ngamabizo abakutshelayo?
Ah, kambe ngakuhamba ngitshela abangani bami abangitshela into ezinhle kangaka kuyi-Friday. Yabethe kona iZANU-PF irigini yabo leyi isegcekeni. Khangele kuyone bakhuluma ngendaba yokuthi kona ama-stronghold etown. Yabona nxa ulisela laphayana ungathola lapho ufuna ukuyatshontsha khona izipikiti sithole sengcebe imali uyabaneka ngoba yabuyisabu ukuthi kathina leyivele ngapi mina leyigladi lisipikile emakumatawuni lapha abantu bayavoteni ye-DC azabe emaningi ibe yinqumbi ukuthi nokuthi batshontshe kuyayangisa emaruveza kuchiphile ngoba siyabe sisetuzandla dizane i-NDC yabeyiphambili bona besemuva abantu bezanu-PF bayakwazi.